kusukela ngoMvulo siyafika ngoLwesihlanu umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi emaNdebeleni kanye laseNkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu leMabhungane lidamu elikhulu eliphikisa phose amakhilomitha abo 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama
idamu elikhulu kwakuyisiwane. Sinaku nedamu elisephezu
idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngoMvulo kuze kuyefika ngoLwesihlanu.